So nxa sesikhangela ukuthi konke lokho esakukhulumanga kusalandelwanga, abantwana baqhubeka baya phambili babhala imhloliso. Sokuphuma ke khathesi ukuthi abantwana basenzanga kahle emhlolisweni yabo. Thina sibona kungasocebo elihle ukuthi abantwana beqhubeke phambili bona bengenzanga kuhle, kungasikho ukuthi bayehluleka kodwa kuyikuthi abaphiwanga isikhathi esenelisayo ukuthi belungiselele imihloliso yabo. Siyabe sesibalimazile abantwana kakhulu nxa sisithi bephonguqhubeka bengafundanga, bephonguqhubeka sithi hhayi abenzanga kuhle, kungasikho ukuthi liphutha labo kodwa kungumumo lokuthi lathi asisalungisisanga ukuthi singabanceda njani ukuthi bengalimazeki kakhulu ngumumo owehlele ilizwe lonke.
Umnumzana Mathema uphinde wathi uhulumende uqinisa inhlelo zokuthi abantwana befunde kuhle lalabo abasemaphandleni besebenzisa imitshina yakulezi nsuku. Ubona uhulumende ekwenelisa yini lokho?
Sibona kulicebo elihle kakhulu njengenhlanganiso, kodwa icebo leli lingaba licebo elihle nxa lizanceda abantwana bonke abasemadolobheni labasemaphandleni. I-e-learning isiza kakhulu abantwana abasemadolobheni, abasemaphandleni basalela kakhulu. Uyathola ukuthi umntwana osihlala emaphandleni uhlala emzini ongela amagetsi, uhlala emzini okhatshana ukuthi i-network ayibambi. Uyathola ukuthi umntwana uhlala kayinelisi, abantwana abaningi abahlala emaphandleni bayaswela, abala benelisi ukuthi bethenge imitshina kumbe amafoni ukuthi labo besebenzise bengene online besebenzise i-e-learning njengabantwana basemadolobheni. Thina njengenhlanganiso emila ababalisi labantwana abasemaphandleni sibona i-e-learning ibandlulula kakhulu abantwana abasemaphandleni bayasalela. Singakhangela impumela zemhloliso yomnyaka odlulileyo, uzathola ukuthi abantwana abaningi abangenzanga kuhle abantwana basemaphandleni.
Kuyini njengenhlanganiso belisithi ngabe uhulumende uyakwenza?
Thina njengenhlanganiso sibona kuqakathele ukuthi ngesikhathi lesi uhulumende kumele ahlale phansi nenhlanganiso zababalisi, ahlale phansi labazali, sibonisane, sihlanganise amakhanda, sikhangele ukuthi singakuqhuba njani, singancedisa njani abantwabethu ukuthi beqhube izifundo zabo. Ngoba umumo esiphila kiwo sikhangele ukuthi kule COVID-19 kulento eziningi eziphambanisayo ukuthi izinto ziqhube ngendlela esijwayele ngayo. So isinqumo esingathathwa lapha asingeke sicatshwa ngumuntu oyedwa, ngeke sicatshwa ngenhlanganiso eyodwa. Kumele kuhlanganiswe amakhanda sibonisane ukuthi abantwana abangenzanga kuhle emhlolisweni edlulileyo singabancedisa njani, lokuthi izikolo zingavulwa njani, lokuthi singavikela njani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki ebantwaneni ezikolweni, singancedisana njani. Sokumele kube yinto yokuthi sihlanganise amakhanda, sincedisane, singajahi ukuvula izikolo singakakhulumisani, sancedisana, sabonisana indlela yokuthi singaqhuba njani.